Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Walambukela ku Studio 7 namhlanje ngolesithathu umhlaka ekuseni ngosithandekile mhlanga endabeni sethu lamhlanje eZimbabwe nemanyana lamazwe omhlaba kunanza ilanga le Workers Day elinanzwa lamhlanga 1 May izisebenzi zikhala ngokoma kwempilo ngenxa yokudlula kwempahla lokusilela kwemsebenzi.
Siyabe sifundisa ke ama members ukuthi ikampani kufanele likhulise ibe lebizo elihle phela ikuze ithole inzuzo leya inzuzo yesizabuya ibe lihoko.
Ibandla le-MDC selilandule imbiko ethule ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya iningi likhuthaza uhulumende ukuthi alungisise umnotho welizwe kulokube egcona labo athi bafuna ukutshengisela.
Ngakuye ukuthi bangathathelana umbuso ngaleyo ndlela, thina into esiyabe siyidinga kuphela ukuthi lo yabe thetha umbuso kalungisise ngokuphangisa ukuthi kuyiwe ekhethweni. Yiyo into abayihambele empini. Ngakube lo hulumende othandwa ngabantu jikelele, hathi uhulumende othandwa ngabalutshwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo umsakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphe imbono yakho. EZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba namhla okunanza ilanga le-Workers Day. Izisebenzi zikhala ngokoma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla lokusilela kwemisebenzi. Izisebenzi zisola njalo uhulumende ngokwehluleka ukulungisisa umnotho, wona oqhubeka utshabalala. Kodwa embikweni wakhe oqondane le-Workers Day, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze izisebenzi ukuthi zibekezele ngoba uhulumende wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izananza leli langa ngemibuthano elizweni lonke, njalo umkhosi wayo omkhulu uzaqhutshwa eTsivarasekwa eHarare. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo utshele umntungameli inkomo weStudio 7 ukuthi lanxa esola uhulumende ngokwehluleka ukuthuthukisa impilo yezisebenzi, ukhuthaza lazo izisebenzi ukuthi zibambe ziqine lapho ezikhona.
Sihlala ke sikutshela ke ama-members lalaba nje abadinga umsebenzi ukuthi asigcine nini imisebenzi yethu. Singayigcina ke imisebenzi yethu ngendlela ezithize ukuthembeka emsebenzini. Ukuze phela ke laba abasichathileyo bagwabe ngathi phela. So kuqakathekile ukuthi siziphathe ngendlela enhle ukuze sithole imali sikwanise njalo ukuthi sibuyele ke kubaqhathi sithi sifuna eyinye. Ama-services esiwanikayo ke abantu siyaye sihlangane lendaba zokuthi abantu bathi eshopu nje kangeni ngokuthi izisebenzi zangikhona hhayi ziyathuka njalo kazinazi ma-customer. So siyabe sifundisa ke ama-members ukuthi ikampani kufanele likhulise ibe lebizo elihle phela ikuze ithole inzuzo leya inzuzo yesizabuya ibe liholo.
Nxa sikhangela nyakenye ela kunyanga ezimbalwa ezedluleyo, singathi njengoba umnotho uqhubeka nje usadalala, zikhona yini izisebenzi ezinenge ezilahlekelwe yimisebenzi? Kumi njani khonapho?
Okwamanje baningi sibili esingathi bayazisebenza. Abazisebenzayo phela yiyo imisebenzi esikhona. Abazisebenzayo yibo sebebaningi ke ukwedlula laba esingathi khona bahlatshelwe isithupha. UZulu lapha nje omningi uyazisebenza, kanti ke lalo othi uhlatshelwe isithupha akubonakali phela ukuthi uhlathele isithupha njengoba nje nga kungala phenjeni njalo engasoze akwanise ukuzikhuphukisa esikolo angakwanisi ukuthi asilise imuli yakhe. Uyabe ungumsebenzi bani phela, umuntu ahlale engumyanga yena evuka ekuseni. So esikunanzelelayo sikuthi nje ayimsebenzi kodwa ayise imisebenzi esasiyazi sikhula, imisebenzi yakudala owawuziqhenya ukuthi ngihlatshele isithupha phela ukusinika ithunzi. Hayi, akusela abantu abasebenza nje ngani umuntu ongasebenzi nxa uhlangana labo. So ngathiwa loyo osebenzayo ke ungcono. Yibo ubunzima obukhona ukuthi imisebenzi, hayi akusela msebenzi, abantu bayazisebenza nje.
Lowo ngumnumzana Japhet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezctu ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Iningi lithi kufanele uhulumende alungise umnotho welizwe kulokugcona abantu acabangela ukuthi bafuna ukutshengisela ngalolu daba. Lokhu kulandela umbiko osanda ukwethulwa ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema, othi ibandla le-MDC liphakathi kokuqoqa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni lo umnumzana Matema uthe kulempawu ezikhomba ukuthi MDC ijonge ukwenza lokhu ngemva komhlangano wayo weCongress ngenyanga ezayo. Sixoxa lo mnumzana Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele eParliament ekubandla leMDC ngalolu daba.
Asazi ukuthi kuyabe kungekho yini emthethweni kumbe kunjani, kodwa iqiniso elikhona ukuthi awungeke wagenqula uhulumende owayevele engangenanga ngomthetho. Uhulumende ongangenanga ngomthetho awungeke wathiwa khona kusasa bamgenqule ngaphandle komthetho. Umnangagwa kuyaziwa ukuthi ukungena kwakhe laphana akawinanga. So abafuna ukumgenqula laba ngabantu asebenazelela ukuthi hayi ugcobo kayisilo lwakhe umnangagwa ukuthi ebuseleli lizwe. Ugcobo lokuthi kubuseleli lizwe lukumnumzana uChamisa nguye okufuza ukuthi ngabe kathesi use-state house aluba izinto kazihlanyi ngendlela ezihlanya ngayo. Labo abafuna ukumgenqula ngabantu asebethatha i-advantage yokuthi sebenazelela ukuthi umuntu wonke kasafuni. Bengikhuluma lezakhamizi nje khonapha ngihamba khathesi ku-constituency yamabantu bengitshela ukuthi hayi akusela ngenye indlela. Sesidinga amalori asithwala sihambe siyegcwala sonke ezistridini. So-ke nxa bengamgenqula asikuyali ukuthi bemgenqule. Yabakwenze khonokho kodwa esingasoze sikuvume yokuthi nxa bethe bamgenqula kuphinde kungene bona njalo abangakhethwanga. Siyabe sifuna ukuthi nxa bezamgenqula bemgenqule bese besithi lo onguye wangena ngendlela owayefuza ukuthi evele engene laphana kabe nguye ongenayo. Ngibona ngani baye belungisela iZimbabwe okuyikho okufuza ukuthi kwenzakale.
Kodwa khona bungaba bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abafuna ukwenza khonoku?
Ngibona uThiwenga koBulawayo amalanga amathathu amane adlulileyo ele convoy edlula ekaMgadi. Umgabe sasimazi ehamba ngenkalakatha yeconvoy yabile izimota zamasota elengisa inyawo ephethe inkalakatha zemibhobho lama-ambulensi lawo lemdududu angikwazi ukuthi ngemingaki. Ngubone lokho ekwenza uThiwenga koBulawayo saze samangala ukuthi kanti namhla sokubuye bani. Lokhuyana kithi kuyisikhombiso sokuthi hhayi liqiniso sibili ukuthi khona umbuso phakathina kwalaba bantu bezanu-P F ngani sutshintsha. UThiwenga ngani sethatha into yakhona segijima nayo.
Ukhetho lusiyafika kuyaba kulungiselelwe yini lokhu elijayele ukukufuna ukuthi kulungiswe phambilini kokhetho?
Sina into esidingayo into eyodwa nje, sifuna umbuso uye kulowo muntu oyabe ekhethwe ngabantu baseZimbabwe. Ukuthi phakathina kwezigebenga ezimbili ezezana uPF umbuso osutshintshile wasuka kwesinye isigebenga waya kwesinye kakusiphazamisi lokho esikukhangelele phambili. Abantwana beZimbabwe bafuna upresidenti onguye ababe bemkhethile bona. So nxa kuyukuthi bangathathelana umbuso ngaleyo ndlela, thina into esiyabe siyidinga kuphela yokuthi lo yabethethe umbuso kalungisise ngokuphangisa ukuthi kuyiwe ekhethweni. abantu bekhetha umongameli abamfunayo. Lokho asoze sayekela ukudinga ngoba labo bathi besiye empini yiyo into abayihambela empini. Babehambela ukuthi kakube le one man, one vote. Kakube lo hulumende othandwa ngabantu jikelele, hathi uhulumende othandwa ngabalutshwana.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele ePhalamende ekubandla leMDC ubexoxa icengweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBinga. Ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Untombazana oleminyaka elithumi lesithupha i-16 uThembelihle Gombora obefunda eSt Bernard's High School e-Old Phomola kwaBulawayo ubikwa ezibophele ekamelweni langakibo lapho ahlala khona logogo wakhe ngemva kokukhuzwa ngokungalali endlini okwamalanga amabili. Iphephandaba le-The Chronicle lithi untombazana lo olabazali abasebenza eSouth Africa wafika ekuseni wathunywa njalo wachisa isitshebo wasithela amanzi wayazibophela. Uchiyele abangane bakhe umbiko kuWhatsApp engakazibopheli kodwa akwazakali ukuthi umometheni ngoba amapholisa ayithethe umakhalekhukhwini wakhe. Uyisekazi uthi ubengatshengiseli ukukhathazeka. Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uModern Ngwenya lonobhala jikelele u-Israel Moyo sebemisiwe umsebenzi wokwesikhatshana kulandela isinqumo sabo esokungaqhatshi okwesibili isiphathamandla saleli qembu uNhlanhla Dube. Lokhu kulandele umhlangano webhodi le lomgcini sihlalo uKenneth Mhlophe izolo abagcizelele ukuthi ababili laba bebengelalungelo lokwenza lokho kodwa bona bathi umsebenzi owenziwa nguDube ubungabasuthisi. Iningi selilindele ukubona ukuthi kuzowela ngaphindu kulo xaxa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7.
Ya into embona zihlupa abantu kakhulu emakhaya la. Sokulale inhlanganiso lezi ezithi ziyasiza abantu, zisebenzisa abantu kodwa zingababhadali ngendlela engemfanelo. Ziba yeqisa ezinye izinyanga zisebenzisa abantu ngenxa yokuthi zikhangelele ukuthi abantu bayahlupheka kakhulu ma besithi lapha abantu bangobavuma zonke ngoba bedubeka. Njalo enye into engiyibona ezigabeni zakithi lapha akuselabo sebhuku. Sokulabantu ababanjiswe ubusebhuku abangakwazi ukwenza umsebenzi wokusiza abantu ngobusebhuku babo. So besifuna into njengaleyo i-government ikilandelele ibheke ukuthi kanti abosebhuku labo ngabalungele ukuba ngosebhuku noma ngabantu ababanjisiweyo ngoba ngobunengi sokusela abantu ababanjisiweyo bona osebhuku ngokwabo abasekho.
Sanibonani e-Studio 7 ngompofu okhulumayo u-Isaac. Siyabonga, ebengisekhaya nami ngingahamba ekhaya ngo-10 April. Ngifike izolo. Into ezilapha nekhaya siswami sithandekile zibuhlungu. Into engiyibonileyo laphana kufuneka uhulumende afake umthetho ukwenza ukuthi abantu bonke bangazilawuli. Abantu bezimba komunye lomunye lapha usebenzela esiswini sakhe. Akusekho umuntu okhangela omunye. So kufuneka uhulumende fake isandla kakhulu. Enye into engiyibonileyo abantu abale mchova erenki abasathola imali ngoba omunye lomunye umuntu ole moto yakhe uyabuyela isha abantu. Abantu baswele ibusiness. Yazi ugovernment engangenela lapha lela elizwe liright. Uyazi uchamisa unenkani kakhulu. Uchamisa nguye la olimaza ilizwe. Angeke vele kumele avume ukuthi uMnankagwa wawina bebe sebehlanganyela belungisa ilizwe leZimbabwe. Bebe yena bese bona ukuthi 23 futhi kuyenzwa njani. Ekugcina sengicina bekufanele ukuthi bagebe abantu bonke. Sebeqedile ukugeba amathambo abantu bakithi ababulawa uGugrawondo. Bebe sebekhipha uhulumende bese nikeza abantu imali kancane ebathoba inhliziyo ebakhalisa esintwini kunjalo vele kwakunokukhalisa umuntu. Ngiyabonga ngojiji, bye bye.
Into enye lokhu sasilela ezigabeni zakithi lapha ngamanzi, imigodi yamanzi. Ngiyacela mpela ukuthi government kumbe ngihlanganiso zenezi ezisiza abantu uma zingabe zikwanisa zilethe imota lezi ezibhora amanzi, zibhorele abantu amanzi, ngoba izakhamizi zihamba 15 kilometers, 20 kilometers zizama ukuthi ziyedinga amanzi okunatha. Kanti amanzi impilo, okufanele ukuthi wonke umuntu ngawuyithatha duze lekhaya. So sizakhamizi siyacela ukuthi laba abantu abayibo ababhora amanzi mabe ngaxhumana laba abantu abasiza izakhamizi, bephathise kakhulu ekubhodabhodeni lezigaba zakithi ezemandebeleni lapha, besisize ngemigodi yamanzi ngoba sithwele nzima kakhulu emanzini.
Sabona nibasakazi abikalela ngiphanazitha esihlangana lakho emazweni. Imicabango kayilali, imicabango kayihlaliseki, sikhathazeka njalo njalo nje ngokusemuva le esikuchiye khona kwethu lapho esiphuma khona. Ngile mimbuzwanyana ethize nxa lingakuphindela udaba lokugurawundi njengoba nxala belukhuluma kuyandiswala ngoJuma, ngile mibuzo emithize engifisa ukuthi uJuma akaliphendule yona, aphendule umphakathi kuyo. Njengomunye oyimsekeli wezanu PF, kufana le mbila leginyambila ihlala bhalulunye, iginyambila labe lifunga udobha umntwana liginye. Benjalo nje beyizanu PF oJuma labo Kauli udaba lolu bake balihlelela phansi nabe izano PF ngemva kokubani umnankagwa avumele ukuthi kukhulunywe ngalo. Bake balihlelela phansi na beliqula lezano PF lonke laba ngapha besindebeni balukhulumisana. Xa balukhulumisana baphuma lezinqumo ba. Okwesibili, ngicela ukuthi laba bobaba laba bezano PF besindebeleni laba abathiwa ngabesindebeleni bake bayashuti kati i-grand plan bayayazi na. Iyabhala izano PF ngo-1979 lapho kwaphuma khona inhlelo zokugurawundi, kwakulungiselelwa phela umbuso wamashona ukuthi bazabusa njani, bazakhipha njani amandebele elizweni bathathe konke. Ingazi ngojuma kona bayabona balamahlo kubona ukuthi kambi okwenzakala emandebeleni kuyini ngalesi sikhathi. Umthwakazi wonke kusukisele ukhwekhwe kuze ukuthi ibantu suke Bedbridge kuze ukuthi iwanti ukuthi yonke umsebenzi, yonke into ngomathanyela kusebenza umuntu wesitshonini, kuthanyela umuntu wesitshonini, udijala umuntu wesitshonini, vele phezulu kankhulu kuministri konke kwanje yibo kuzobethi phansi futhi bayakubona yini na. Nxa babethe hlangene babakhulume ngakho na, ngoba thina abantu sokubona njengokuthi yikho ground enkulu naleyo, yiyo i-grand plan eyabhala ukuthi singababulala bese sithatha lokhu lalokhu lalokhu kube ngokwethu. Noma kwi-contraction yasuka khona le i-RR izokuthi obulawayo mbizo zokuthi oplan ukuthi bafike baxile bakhe ukuthi ngasibona kwi-ground yikho singahlaliseki, yikho kusikhathazela ngasemazweni sihlule ukuphumula nemicabango leyo. Bonke abantu bakamthokazi ngiyabacela ukuthi bavuse ingqondo, bacabangisise ubunzima bonke esiphakathi kwabo buyikugurawundi kwayo.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, amakhulu lamakhulu ezizalwane zeMozambique ezasila kuzulu lesiphepho elecyclone Idai zaya enkambeni zeziphepheli eMalawi kunyanga edluleyo, zithi azizimiselanga ukubuyela ekhaya kodwa zifuna ukuthutha ziye kwakhela endaweni ephezulu. Zithi zingabuyela zilakho njalo ukuhlaselwa lizulu elifanayo kuminyaka elandelayo. Zicela uhulumende weMalawi ukuthi engavali lezi nkamba ngenyanga ezayo njengokutsho kwakhe. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. ngesikhangele ezenzakala eMelika. Umkhankaso kaMnumzana Joe Biden owokudinga usekelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ka-2020 lubikwa luqhubeka kuhle ngoba uphenyo olwenziweyo likhomba ukuthi nguye okhokhela abanye bakhe bebandla eliphikisayo lama-Democrats ngesilinganiso sokungamachumi amathathu lesitshiyagalolunye ekhulwini, i-39%. UMnumzana Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulandelwa nguSenator Bernie Sanders weVermont olesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini, i-15%. Engaphumelela kukhetho lwama-primary elections aleli bandla, uMnumzana Biden uzancintisana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, yena oyabe esencintisela ukubusa kwesigaba sesibili sombuso wakhe, i-second term. Abanye abancintisayo nguSenator Elizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana uMnumzana Pete Buttigieg, uSenator Kamala Harris kanye lelunga ledale leCongress uMnumzana Peter O'Rourke. Emhlanganweni wakhe we-rally ngomvulo, uMnumzana Biden ukubeke sobala ukuthi umkhankaso wakhe uqophe ukutshengisa ukuthi umongameli Donald Trump uxabanisa abantu elizweni, ngakho yena ufuna ukubamanyanisa ukwenzela ukuqinisa ilizwe. Umongameli Trump useke wachothoza uMnumzana Biden ebulenjini beTwitter esithi ulivila nje njalo ngu-Sleepy Joe. Kambe bengadibana bobabili laba kungazala nkomoni. Kuhlandla lwethu lesithathu esilethulela lona emsakazweni wena we-Studio 7, namhla sihlaziya lolu daba sile ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dumaphi Mema.
Mbona kuzabuyela okwakuyikho khona kwatshintsha umongameli. Lo umongameli uTrump kwenza kwakutshini unye okungela dignity yesikhundla sikamongameli. Manje umuntu wakhona kalandaba lakho uyakhuluma kufuna ufike engqondweni ukuthi kuzanceda abantu, kuyabambanisa abantu yini kalanda yapho ngikuthethisa nsuku zonke. Kodwa mzona ezakhitshwa kuzangena umuntu ozabisela ilizwe back esikhathini sokukhankasa okule similo esihle sole dignity.
Ukhanye bekhona abalokhu bemsekela, akusoze kwenza abanye bebona ingani lanxa ukhulumela eceleni nje ungaqhubeka ubusa.
Ngibona uMnumzana Trump ukhona lapha amekhona ukani bamthakazela bamthakazelile. Nxa ekhuluma ekhuluma iqiniso lakhe leli kulabantu abathanda umuntu onjalo, ikakhulu yena ukhuluma kakhulu esola iziphepheli ama-immigrants abuyayo la. Uyakhuluma njalo bangathandani whether umuntu omnyama olikhiwa umuntu o-Spanish, ukukhuluma kuyakwenza abantu bangabambani. Kulabantu abathi nxa bemlaleli bazobe thokoza ukuthi yikho sokufunayo, wena sifuna amathiwa wodwa lakho elizweni le-America, lizwe lethu leli, azifuni abantu abavela kwamanye amazwe. I think bona laba abantu labo baningi kakhulu, especially abakuthi ima-rural areas, baningi kakhulu and bayamthokozelela. And so far lokho bemthanda kakhulu ukuthi indlela akusa ngayo abayifunayo. So umbone ngathi kuzaba nzima lapho ku-2020.
UMnumzana Biden wasake samuzwe sithi kabuye uMongameli Trump bezochayana ngemva kwendla. Kambe ukuthi la singezwa ekhuluma okuseceleni kakhulu nxa sebeqondene noMongameli Trump.
I think ngaso kunjalo engceba zakhula uzakhuluma, but okwa-Biden kule kuyacina akudlulisa malawulo. Umuntu ophinda azobuza aphinde axolise ukuthi hayi laphana ngiphambasa ukukhuluma bengizama ukuthi uTrump yena ngokwakhe kaxolisi even one day. Wonke akukhulumayo uza mani lakho katshintshi. Kodwa-ke nxa sebebakhangeleni ngoni ngani uBiden uzagcina la engane sesisuka njengoTrump ukwenzela ukuthi awine nje kuphela.
Lowo ke uMnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi ecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esixoxelayo eseDallas eTexas. Yebo ke sithanda ukwamukela laba abasilandela kukhasi lethu leFacebook. USindiso Mugore uthi morning Zimbabwe. UVasco Nyaningwe Moyo uthi bazasibangela umsindo ngento engekho i-MDC ayeke ukugqugquzela uDlame ngoba nabo bayehluleka namanje. Singazi ukuthi utsholuphi ngoba udaba isilubalileyo belikhuluma ngokutshengisela ukusemthethweni. uJason Maphosa yena uthi morning msakazi. Namhlanje ke kwezomculo sibuyela emuva kulabo abathanda umculo we-reggae umdumo wamakhosi oke wadla ubhedu eZimbabwe ngeminyaka yama-1980s. Namhla sikhamba lo-Benning Spear, igama lakhe lokuzalwa kungu-Winston Rodney oweJamaica phela yena ulokhu lokholo lwesi-Rastafarian njalo sele minyaka engu-74 sikhuluma nje. Iningi lizamkhumbula ngengoma zakhe eziningi kodwa namhla siliqhunsela u-She's Mine ulapha athi Don't Mess With My Jill ngowami ngiyamthanda ngumculo wothando lo.
I love a girl, and her name is Oh Jill, Oh Jill, Oh Jill.
Don't mess with Jill.
Oh Jill, Oh Jill, Oh Jill.
Don't mess with Jill.
Don't mess with.
Umculo ka-Benning Spear ke esithi She's Mine usiphethela udaba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba kunanza ilanga le-Workers Day namuhla izisebenzi zikhala ngokuthi impilo yomile ngoba impahla ziyadula njalo lemisebenzi yasilela. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.